Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali Fuganjani, Suganda, Baulam Gelem Sagazo, in the Studio 7, Wolosin, and Plazibu 1, Fufu 2020, and Chris Gande. And Abin is to Lamchlanji. Uka, Jalus and Pilagatle, Lubiga, Uba, Gulomundu, Oye, Tanji, Upela, Ovanjoiti, one, the coronavirus, Elizweni, Izolo. Luya kubeka udaba lokudonselana isigodlo sevandla le-MDC abatsha abangena phakathi belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha.
Nxa ukhuphelo thamisa abo babili bengabantu abaserious, lesi yisoke isikhathi esokuthi bahlanganise amakhanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane losuku wabo weMalawi, umongameli Lazarus Chakwera, izolo ntambama lapho ababikwa becubungule okuphathelane lamazwe womabili.
Siyazi ukuthi nomgabe wakuthiwa la ngweMalawi sobudlelwane bukhulu kakhulu phakathi kweZimbabwe leMalawi.
Ugatsha oluqoqa ingxoxompikiswano phakathi kwalabo abancintisana kukhetho lukamongameli wele Melika luthi luzaguqula indlela inhlelo lezi eziqhutshwa ngayo kulandela ingxabangxoza eqhamuke phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden kungxoxompikiswano yakuqala enziwe ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obanjwe igciwane le-coronavirus elizweni izolo. Lolu gatsha luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kubeka udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC abatsha abangena phakathi ngomvulo belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha. Kodwa yona inkokheli akucaci ukuthi izalalela inkuthazo yabatsha laba abathi kumele inkokheli eyayilezikhundla ngomnyaka ka-2014 yenze umhlangano ngesiphangiphangi. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi udubo olukhona ngelokuthi nxa kungathiwa kuhlalwe phansi enye inkokheli ebalisa abasekeli bakamnumzana Chamisa, umnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendai Biti kunye lenye inkokheli eyayingekho ezikhundleni zebandla le-MDCT ngomnyaka ka-2014 ingaswela okokubamba. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuyahlala kukababa uChamisa esihlalweni kwaba yiyo yena leyi futhi into ye-generational consensus. Kukanti-ke ubukhokheli kumele bubele i-consensus ubuyibo bonke nje jikelele, kungakhethekeleki ukuthi ngabatsha, ngomama, ngabadala. Kumele ubukhokheli bufunde ukuthi xa kumele kwenziwe izinqumo ezithinta iparty, ezithinta abantu, ezile mpumela ekhangelele ikusasa enhle yabantu beZimbabwe, ubukhokheli kumele buhlanganise amakhanda. Bezikhona indlela eziningi kade zingenziwa ngabatsha befinyelele kubomama, befinyelele nje kubo bonke ubukhokheli bebandla ngaphandle ukuthi bathathe bona isinqumo sokuthi bathathe isigodlo. Eyinto ezasala isilomthelela omubi ngoba sokuyagijinywa futhi kuyo emakhothi kudlaliswa isikhathi esiningi ekusekuthini-ke sikhona apha nje ngoba ubukhokheli behlukeka ukuthi buhlanganise amakhanda kusukela ngasekuqaleni. Ke umthethwandaba utshilo ukubana i-constitution yethu iphambanisekile, bayaqhubeka-ke bayafuqa bona ababatsha, bayaqhubeka abangafuni ukulandela i-constitution yepharty befuqa besenza izinto ngendlela engathiyo. So mina umbono wami ukuthi la ngamandlwane yikho okusifikise khona phesikhona njalo ukukhanya ngathi abantu kabakafundi lutho ke nxa kuyikuthi ikhono kokukhona hayi la felihle ngoba ayisilo ibandla leMPC esasilijoyinile sithina sangama youth
ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kuphele lolu dubo isigodlo sebandla sisebenze njengemfanelo
Mpepethi isigodlo sebandla asiyo lutho kasitsho lutho nxa kungelabakhokheli abaqotho nxa kungelabakhokheli abalengqondo yokuthi balungise kumbe babumbe ibandla leMDCT njengebandla eliza khokhela ialliance ekuthini lithathe umbuso kuzana uPF lenze kungcono kumbe kwehlukilekeleyo kulezana uPF ngibona ngathi abantu abahlomisa bonabo abasekela ukuthatha kwesigodlo sebe lahlekile ngoba isigodlo sona ngokwaso basitsho lutho okutsho ulutho yibukhokheli okumele buphume ngomva kwalokho but ekuyeni khetha kumbe ekuyeni misa ubukhokheli obuqotho kumele kukhangelwe ukuthi kanti vele thina njengombutho weMDC isiko lethu liyini imithetho yethu imigomo siseko wethu iconstitution yethu ithi sivuthane njalo ngoba yikho phela okusihlanganisayo njalo yikho okusinqandayo njengamalunga eparty MDC
umnomsana Witness Dube lilunga lebandla leMDCT ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwobulawayo lokhu sikudabalunye sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnomsana abekezela amaduma afuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina sibili ngowami umbono wobhuti Chris. Ngalami ngumuntu osesemutsha ngiphathekile ku-MDC yilo kanye ihlandla bengizalithatha ngoba i-future ye-MDC, future yeZimbabwe isezandleni zabantu abatsha. Kuningi osokwenzakela abantu abatsha behlezi bebukele besetshenziswa kungakhanyi ukuthi into yangkhona iyanga. Ngokuya ngayi MDC siyangena embusweni ngayiyo ebusayo kodwa ngokuxabana lokungazwanani kokuphela iparty lokhu idilika ibiyele emuva kukandikho lapha abantu abatsha akade bekhanyelele khona ukuthi ilizwe lizalungiswa bethole imisebenzi belabo bephila impilo engcono lokho abakwenzileyo ngiyakuncoma kakhulu ukuthi bahlangene bona abayibo abanikazi bephathi abayikusasa yephathi bathi linabadala nxa lingafuni ukuthi lilungise iparty sesiyithatha over bayenza into enhle kakhulu ukuthi babayenze beqalise ukuthi bebone ukuthi no into lezi abazenzayo kayisizo iparty lingayisinkulu ukudlula lokho eyikho khona kathesi
manje ngokubona kwakho kuzaphetha njani ubona bezahlala phansi yini ukhuphe lo Tshamisa ngenxa yalokhu okwenzakala
nxa ukhuphe lo Tshamisa bobabili bengabantu abaserious ngokufuna ukuthi iZimbabwe incedwe iphume ezandleni zombuso lo abantu abakhala ngawo lesiso kwisikhathi esokuthi bahlanganise amakhanda bahlale phansi balungise lokho sithi ngama differences abo abantu abatsha sebe babambile sebe babambe ngapha langapha ukuthi buyanini lize khulumisana I think vele yiyo yodwa indlela ezaphetha ngayo lindaba ngingomnye wabantu abatsha bengiza ukuthi lingachi bangaphume harvest house bangawenzi bangathathi side bawomele ngokuthi hlalani phansi likhulume beze behlale phansi bekhulumisisana akulasidingo ukuthi uChamisa athi ufuna ukuqala ikhuluma lomnangakho athi ufuna uqalwele ngisindaba lomnangakho lokuthi ukhupha kithi maye uPollard ayekhuluma lomnangakho bona bobabili besehlele ukukhulumisana njenge-MDC iphathe yiyo eyabenza baba yilokho abayikho khona akusizi konke lokho endangeke kusebenza bahlale phansi uChamisa lokuphi iphathe ilungiswe ukuthi akuseselesikhathi kuyefika i-election elandelayo bebambeni ingxenye kungaba ngcono
umnumzana vekezela maduma afuzwayo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera esigodlweni sakhe iState House eHarare izolo ntambama lapho ababikwa becubungule ukuphathelane namazwe womabili ngendlela yokuncedisana lapho okulengxaki khona uhulumende uthi amazwe la womabili alembali yokuxhasana kusukela engakatholi uzibuse njalo umhlangano lo uzaqinisa ubudlelwano bawo umongameli Chakwera yena ofike izolo elizweni lapho ahlangabezwe ngumongameli Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende ukhangelelwe ukuba selizweni kwamalanga amabili. Kambe umhlangano lo uzaphathisa na ele Zimbabwe kumbe ele Malawi? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ubuze umnumzana Walter Sinunguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe lombuzo.
Mzakazi, esikubona ukuthi ele Malawi liphuma ekhethweni esiwazi ukuthi lwafika lelo khetho ngemva kokuba kube le mpikiswano wokuthi ngubani wayenqobi lokukhetho lakuqala. Ukufika kukamongameli wasemalawi kuzakhangelwa ngabakhokheli basezimbabwe ngendlela leyana ukuthi lo ofikayo uphuma ekhethweni obelungcono ngendlela eluphathwe ngayo kulalolo lwasezimbabwe. So kukhona abangakufundisana ukuthi khona kusetshenzwa kanjani nxa kuyo ekhethweni. Nxa sikhangela ngezomnotho ubudlelwano obukhona phakathi kwezimbabwe neMalawi, siyazi ukuthi abantu beMalawi isikhathi eside banenge abakade besebenza ezimbabwe, abanye sebaze baba yizizalwane zasezimbabwe ngoba sebehlaleke isikhathi eside ikakhulu abakade besebenza endaweni lapho kugujwa khona igolide, kugujwa khona lasemaplazini bakhona abantu beMalawi banenge kakhulu. Siyazi ukuthi nomgabe kwakuthiwa la ngeMalawi. So ubudlelwano bukhulu kakhulu phakathi kwezimbabwe leMalawi. Abantu bezimbabwe labantu beMalawi ngabantu banye, singasho ukuthi ngabantu banye. So ukufika kukamongameli kusho ukuthi ubudlelwano lobo bungaqiniswa, ubudlelwano obabantu beMalawi nabantu besezimbabwe. Into esiyibonayo kakhulu ukuthi singazike ukuthi baza kusebenza ngayiphi indlela ngoba siyazi kulesikhathi abantu baseMalawi kade sokuthiwa bayehluleka ukuthi bathole izincwadi ezibenza ukuthi basebenze kakuhle emnyango lo esingathi Home Affairs, kodwa nxa bangafika ke bangalungiselwa ngalo esefikile umongameli wabo.
Sesiqhathanisa amazwe womabili singathi inkinga kathesi kuyini kwele Malawi la kwele Zimbabwe, njalo emabili la amazwe kuyini angaphathisana ngakho ukuthi eqede uhlupho lusemazwe na?
Inkinga yaseZimbabwe siyayazi, umnotho waseZimbabwe awuhambi kakuhle. Njalo ngezokhetho ilizwe laseZimbabwe lilokhu limimanzonzo ngendlela umongameli akhethwa ngayo. So ezomnotho siyabona ukuthi kungenzakala ukuthi bangaxoxa bexoxisana ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi iminotho yabo bathengiselane. Siyazi iMalawi iqine kakhulu kwezokulima lokufuya ikakhulu inhlanzi lezi ezamanzi ngoba balamanzi lapha abathatha khona inhlanzi. Njalo siyazi ukuthi okunye inkinga ekhona phakathi kwelizwe laseZimbabwe yindaba zepolitiki ukuthi akubonwa ngaliso linye phakathi kwahulumende kweqembu elibusayo lamaqembu aphikisayo. So iZimbabwe ingafunda kakhulu ngoba lo obusayo uMalawi manje ofika eZimbabwe umuntu kade ephuma uqembu labaphikisayo, manje nguye osekhokhela. So bangafundisana ukuthi wena kusetshenzwa njani uphikiswano kodwa kungaxatshanwa.
Lo ngumnumzana Walter Sinunguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le iStudio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi zizimisele ukukhulumisana lohulumende ukuze kuvunyelwane ngezikhalazo zabo babuyele emsebenzini. Leli phephandaba likhulume lomkhokheli wenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Obed Masaraure othe bayafuna ukukhulumisana lohulumende nxa eza khuluma ukuqotho ngezikhalazo zabo. Iphephandaba leChronicle lithi idale lephalamende selazise ukuba kumele kuvulwe amahofisi ezigabeni zelizwe azaphathisa ekwehliseni inani lezehlakalo zokutshayana kwabahlala bonke ezindlini okubikwaso kubhahile selokhu uZulu wavinjwa uhamba-hamba ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezabesifazane ibikwa ivakatshela ezigaba zelizwe ihlaziya ukuba lolu dubo lungaqedwa njani. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli. Mina igama lami uKK ngapha ngase South Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMagubhelo Chamisa, abantu kabazifundise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uChamisa waganga wathanda amandla kakhulu. Ijimele ukufuna ukubusa isikhathi akafiki. Wayengamela angavela shuthe intambo kuba uMagubhela kolokuzeni. Abakomishi laphana yena waphuthuma nje ukuthi afuna ukuba yilida masinya. Waphambanisa ubaba uChamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lo okhona uzathi ukuthi abantu balayele kuthela uChamisa uright. E-right kuto ngophambanisa iparty. Iparty yayi-right kakhulu le. Wafika ubaba uChamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu ohluthe intambo. Waphambanisa kakhulu uChamisa. Nguye okhoza yonke le nquthunquthu engaka. Nxa babekhona la abantu abathi khona kathesi uMagubhela uChamisa abahlangana, unini uMagubhela bekhuluma ukuthi hayi kakuyo kuCongress uChamisa engavumi. Wazi wathukuthona ubaba uThwakerayo waba umuntu ofuna ukutshutshela uMagubhela endlini. Babengekho na bayibona ngayo leyo nto ubaba uChamisa ezebizwa uMagubhela ngama-dissident. Ayiyekwe le nto vele ihlale njalo, kuncedisa ukuthi ubaba uChamisa kuthiwe kuyakhulunyiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba noChamisa ngabahambe laye, abafuna ukusala uMagubhela ngabasale laye. Choice yomuntu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sondo kumfoka Ndlovu lapha nePlumtree endaweni yakoGambu. Basakazi bentando kuncoma othisha bathayela ihlombe ngalokhu abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa impela into hayi bothisha hlalani phansi. Uhulumeni angithi mayikhuphula imali ucabangela abantu abalembhobho, amapholisa lamasotsha. Akathatha amapholisa ayofundisa ezikolweni. Angithi othisha makufakwa izimali abacatyanyelwa ngenxa yokuthi abalambhobho. Konke labo nurse labo doctor abahlala ezindlini. Ithatha amapholisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa neingane. Vele ngivumelana nabo othisha mina mabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu. Ngabe bona abathola bafuna 600 US dollars, imali abayidivezevayo ngoba even upresident udlule ezandleni zika teacher, uminister udlule ezandleni zika teacher. So ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle. Bese ndidlula kancane laphana endabeni lwama youth MDCT lawe alliance, ngithi lokho abakwenzayo kuhle kakhulu ngoba yibona abasafayo ku ground. UMakhuphe uThokozana uPF Khuphe uzivela kahle, even la uNelson Chamisa uzivela kahle, kodwa bona yibo abastrugglayo. So ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC Alliance labo bengene beye kuCongress basifake emkhahlelela kude leyo Makhuphe. Ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa.
Ngithanda ukulibingelela bonke beStudio 7. Ya, mina bengithanda ukuthi ngikhulume ngezindaba ezeZimbabwe. Hayi, zona iy'ndaba zamazo, iy'ndaba zobuthungameli beZimbabwe ziyakhathaza. Shungakhangela ingxawangxoza eyenzakala phakathi nabamabandla mobile MTCH. Awukhathazeki ukuthi kathi ZANU PF uyahlukumeza abantu bendlela ebuhlungu kangakuhamba nje. Hayi, besicela ngabe singathola uncedo, sithole ukusiza kwabantu beZimbabwe, sithole ukukhululwa ngoba siyafisa ukusebenzela izinto zethu kodwa kuyala.
Ninjani Studio 7? Hayi, mina ngiyaphila ngapho. Besicela ukuthi nisibuzele uminista odila bhati inasa i-pension fund. Imali esisiholayo azisahambelani le mali yade sisibhadala ine-US dollar 10. So besicela ukuthi sike kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila nemali esiyiphiwa leyi $600 a month engathengi ngitho i-10 kg yempuphu umuntu kuthiwa aphile ngayo, because amanye ama-pension fund a-under IPIC ama-actuaries abo ase-re-evaluate i-US to Zimdollar currency ukwenzela ukuthi abantu bephile. And siloba kushoko nguye ongu-president we-union yama-pension yakhe. Sela-ke imbuzi ukuthi uthi uma ebona imali esiholwa ngabantu ezingasathengini iminyaka yonke sikontributa. So sicela Studio 7 ukuthi lisiranele i-program eqondana ngakhona ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi kade kuninjani because kulobu nzima la. Ngiyabonga.
Ngingathaba ku-Studio 7 uma lingafaka umbono wami bengilalele usibani kulokuzeni lo kuthiwambani lo umoyo lo lokazi uChamisa kazifaki ngokukhulunywa ngu-Dr. Nkululeko Sibanda yikho sibili uChamisa ufakwa ngabantu kafakwa ngu-Dr. Sibanda kusibanda kamfakanga ufakwa ngabantu ufaka lilizwe wavotelwa ngabantu wavotelwa yithi thina yithi esamvutilayo uChamisa wawina uMakhupe waluza saka bengasibambi ngamandla iZanu-PF labo Thokozani Gubhe labo Monzura labani team yakhe leba akula abantu obafunayo labana abantu labana ngokuthi basebenzelana leZanu-PF njalo akula umuntu obafunayo bangasiqambela amanga ukuthi kona thina siyabafuna asibafuni thina sikhathele ngabo ngingathaba kakhulu uma linga umbono wami lo uzwakale sibilo uzwakale bezwe odeni moyo labo nakuthokozani Gubhe labo Douglas Monzura labo bezwe bonke labo asibafuni atikadi mina imi lami ngifuna ukufaka intokozeni into eyenziwa yilaba odeni moyo laba abayazi into abayenzayo laba bantu odeni moyo laba i-support yakhona abakukhulumayo lokhu bakuthatha ngabi lokho abala support yabantu asibafuni bangasibambi ngamandla kanti bona vele bamelela ubani bakhulumela ubani bengafunwa ngabantu yithi thina kasibafuni thina abantu asibafuni bangasibambi ngamandla leZanu-PF yabo asibafuni odeni moyo labo labo Gubhe labo asibafuni because abala lutho abangasenzela lutho abala nto abangayitshintsha ilizwe ngabasekele bangasibambi ngamandla bakhulumela bani kanti njengokuthi abantu bonke ngaba bafuni asibafuni abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla
lawo bekungamazwi yenu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane ugatsha oluqoqa ingxoxo mpikiswano phakathi kwalabo abancintisanayo kukhetho lukamongameli weMelika olwe-Commission on Presidential Debates luthi luzaguqula indlela inhlelo lezi eziqutshwa ngayo kulandela ingxabangxoza eqhamuke phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden kumpikiswano yakuqala enziwe ngolwesibili. Ababili laba bangqikelane bajikelana amazwi aqatha njalo bathukana ngendlela ethiye iningi likhuza umhlola. Lanxa abaningi besole umongameli Trump, bakhona abanye abasole umnumzana Biden laye oke waphosa amazwi angahloniphekiyo. Kumbiko ewethule izolo, li-commission ithe ikubone kufanele ukuthi iguqule indlela impikiswano lezi ezenziwa ngayo ukuze ingxoxompikiswano ezimbili eziseleyo eziza kwenziwa mhla ziku-15 lomhla ziku-22 kulinyanga ziqutshwe kuhle. Mhla ziku-7 ngeviki ezayo umsekeli ka-Trump umnumzana Mike Pence lomsekeli ka-Biden unkosikazi Kamala Harris bazadibana kumpikiswano efanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube wambuza ukuthi ubona ukufuthelana okube khona kumpikiswano ka-Trump lo-Biden kuzachithekela na kumpikiswano le yabasekeli babo.
Ukufuthelana esikubone izolo kuzaqhubeka njalo kubasekeli babo, kodwa kulomehluko ngokuba kuya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe udalwe ngayiphi indlela. Ungananzelela ukuthi umongameli Trump uvele simo sakhe wakhe uya kuthanda ukuqhudelana. Ngakho ke lanxa kuzaqhudelana phakathi kuka uKamala Harris lo Mike Pence akusoze kufike esibangeni sika Joe Biden le sika Donald Trump. Kodwa kuza bekukhona ukufuthelana lokuzonda okukhulu ngokuba kuveza indlela isimo esingakhona. Laba basesihlalweni bayesaba kakhulu ukuluza i-election ngokuba kungabenza kube into embi kakhulu ikakhulu ngokuba ehlasele kakhulu uObama wamenza waba ngumuntu omubi nxa engadliwa i-election le yabe sesiba i-one term president into ayesaba ukuthi ngamnyangisa impilo yakhe yonke uTrump ngakho abasekeli bakhe labo baza benjalo bethukuthele njengaye
kunkulumompikiswano ezimbili eziseleyo lezincube ubona ababili laba beziphatha ngendlela ehlukileyo yini ukuthukana ukufuthelana konke esikubonileyo kuphela
kangiboni ukuthi ukufuthelana kuzaphela kuzaqina ngamandla kusiya phambili ikakhulu kusondela okhethweni ungakhohlwa ukuthi izinto abazikhangeleleyo ngezingafananiyo amademokrati afuna okwawo amarepublican afuna okwawo kanti ke njalo umnumzana uTrump nxa ebona i-democratic party ubona umnumzana u-Obama yiphathi ka-Obama liyana nxa ebona uBiden ubona u-Obama umuntu angazange amphatha kahle angaze amkhuluma kahle ngakho ke nxa ngabe ehlulwa kulolu khetho uyabe ubona esehlulwa ngu-Obama yikho okunye okumbangela intukuthelo enkulu kakhulu ngakho kufuthelana ke kuzaqina kusiya phambili kungabi lokuxolelana amagama lokuthukana lokukweyisana kuzaqhubeka kuqina kusiya phambili luze lufike ukhetho kubuye kuphikiswane futhi ngayo impumela yokhetho kangimboni umnumzana uTrump ekuvuma lula ukuthi unqotshiwe njengalokho vele sekhulumile ukuthi kasoze avume
umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lo ntungamili Nkomo weStudio 7 uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela Luyaqhubeka udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MTC abatsha abangena phakathi ngomvulo belokhu beme ngelokuthi kumele inkokheli yabo ihlale phansi ikhumisane umlotha. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo weMalawi umongameli Lazarus Chakwera izolo ntambama lapho ababikwa becubungule ukuphathelane lamazwe womabili. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.